Masabe Zulu, kufuna ukufaka kahle yini lonke likwazi ukuthi thina njengabantu be-MDC Alliance asinani ngama-functions lawa akhala akhulunywa yi-ZANU-PF. I-ZANU-PF iye ngabantu ukuthi kulama-national functions, kanti ama-functions la abambe abantu abathize abangahloniphi amalungelo abantu, lama-sectari, lama-company lawa akhanda izikhali ehlukumeza abantu be-Zimbabwe. Yikho ke asinani ngombiko lowo obikwa nguMangwana ukuthi abantu beZimbabwe abahambe emhlanganweni besiyatshela isithunywa se-United Nations ukuthi ama-sanctions kasusi. Thina sicebisa abantu ukuthi abangayo emhlanganweni abahambe bayetshela isithunywa se-United Nations ukuthi ama-sanctions okuqala izano, izano ayiqala iguqule izenze zayo, ihloniphe amalungelo abomama, amalungelo amankazana, amalungelo olutsha, amalungelo abantu jikelele, ama-human rights. Siyakwazi isikhathi esiningi izano iyacatsha ngama-sanctions, itshontshe, kuquliza imali, isizidlele esizithi ama-sanctions yiwo ayenza ukuthi ngenzikatshe. Yikho-ke njengabantu abafuna inguquko, sicela izano ilungise imithetho njalo ilandele i-constitution, kakhulu ukuhlonipha amalungelo kazulu. Ngaphandle kwalokho sizabona lokho esihlupheka, izano icatsha ngomunye, sokukhanya ngani iyathaba kakhulu ukuthi ama-functions lawa aphiwa izigananda zabantu ahlale khona. Ngabe kuhamba kahle, ngabe iZANU-PF iyalandela imithetho ye-United Nations, ilandele imithetho eku-United African Union esithi ilandele imithetho ye-SADC, iyenza ama-elections kahle, ingatshontshi, ingabulala abantu, ingatshaya abantu. Khathe sivile ephelileyo ehambe inqaba itshise izimota ze-MDC Alliance, tshaya abantu, ikidnap abantu. Kanti bona bacatsha ngomunye besithi kule COVID regulations yona izani senza amathanda, besenza ama-DCC ama-elections abo. Thina labanye abantu singathi siyahlangana, bayasitshela ama-tiergas. I-America ne-Britain ne-Europe bathengiselana layo kakhulu. Into ekhona bafaka ama-sanctions kubo Mnangagwa nezihlobo zakhe abafuna ukuyathenga impahla e-London.